Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 2 kuMpandula 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi libheke ngabomvu ukuthi bandla le-CCC lizathatha amanyathelo bani ngempumela yokhetho eliyiphikisayo ngesikhathi uhulumende lokhu egcizelela ukuthi umongameli Mnangagwa wabikwa wanqoba uzagcotshwa ngomvulo.
Kukuzela ukuthi kube lokuthula, siyabona kule ngxoxo-mpikiswano ngempumela yokhetho, kodwa ngesichosisa njalo kuyalungiswa kuthola lesombululo kungazange kwaliwa.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi ARTUZ ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli isikolo ngeviki ezayo ngoba umumo kwezombusazwe ungazinzanga ngenxa yempumela yokhetho elombango.
Izikolo bayazithanda abantu bezombusazwe ukuzodlalela kizo lanxa besenze ezinye izinto. Ngokunjalo akulakuphepha okukhona ngesikhathi somumo nje ongazinzanga.
Kuhlelo abaculi bethu sixoxa lomculi kaMasikandi odabuka eNkayi uZamcolo, yena uhlabela ikwele South Africa iphethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Lomhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lizathatha amanyathelo bani ngempumela yokhetho eliyiphikisayo eveza ukuthi kwanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa, hathi umholi we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli ngesikhathi uhulumende esithi umongameli Mnangagwa uzagcotshwa ngomvulo ozayo. Ingcwethi ezicubungula izomthetho zithi ibandla le-CCC lilakho ukuphikisa ukhetho emthethwandaba ilanga langomvulo lingakafiki okuyikho elikhangelelwe ukukwenza. Asenelisanga ukuxoxa lebandla le-CCC ngalolu daba ukuze sizwe amanyathelo elizawathatha. Ukhetho lolu lwasolwa ngumanyano we-SADC owe-AU lamazwe aphetsheya besithi aluqhutshwanga ngemfanelo njalo lwalungakhululekanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association engeyinye eyayiqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo emidi candidates, yena othi bakhuthaza ukuthi kube lokuthula abantu besalinde ukuthi udaba lolu luxazululwe.
Siphathekile yes ehlelweni lokukhetha kwama-councillors kakhulu, njalo futhi saphatheka ehlelweni lokuthi abantu bakhethe o-MP besithi ama-midi candidate series besiqola inhlanganiso ezithize. Besikhaya ukuthi abantu bakhangele ukuthi ama-councillors bo-MP uluhlu lomuntu onjani, lohlonzi lomuntu abemikhethe bangakhangelanga ibhathi baligqokileyo lokuthi ngumuntu ozisayo yini umsebenzi omele awenze. Yibantu sokukhuthaza abantu, hhayi sithi naye abantu basilalelile ngasikhangele nje abantu ababenqume lapha nalaphana kungani kulo mehlukwanyana asikaboni umsebenzi wabo kodwa-ke kodwa hhayi sina yena lutanxa yabantu ngabe belayele sokhulumileyo. Siya phambili sigqugquzela ukuthi kube lokuthula. Siyabona kule ngxoxo-mpikiswano ngempumela yokhetho, kodwa-ke sichosisa njalo kuyalungiswa kuthola lesombululo kungazange kwaliwa. Kwese kukhuthazayo labo bakhalazayo ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo sokuthi ngabe bayakhulumisana kulungiswe, ngoba kungaba lokulwa sokungalimaza abantu abaningi. Kodwa-ke isisekelo sombuso siyavuma ukuthi nxa uthe wangasuthi sekungokhetho ukhulume uthathe imizamo ethize.
Lo ngumnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association esixoxe laye ekoBulawayo. Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngeviki ezayo ngoba umumo wezombusazwe ungazinzanga ngenxa yempumela yokhetho olusanda ukuqhutshwa ephikiswayo libandla le-CCC. Ukodwa uhulumende uthi izikolo sezilungele ukuvulwa njalo ababalisi bengakhononi ngokuthi iholo labo liphansi njengoba lengezelelwa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubele sikhulumelise ARTUZ umnumzana Themba kuye moyo.
Sikhuluma ngabantwana, sikhuluma ngababalisi, ababalisi abangabazali. Ngezinye indlela sikhuluma ngabantu abathathu. Umumo awuzinzanga ngoba lalo oqokwe yize ukuba nguyo onqobileyo uyatsho ukuba sebezilungiselele ukuthi balwisane lokuxokozela okuzaba khona nxa kuzaba khona. Okunye sikukhangelayo, izikolo yindawo eba labantu abaningi ngesikhathi esincane, njalo imbali iyatsho ukuthi lapho kuhlanganye khona abantu bexokozela kuba lokulimala. Izikolo bayazithanda abantu bezombusazwe ukuzodlalela kizo lanxa besenze ezinye izinto. Ngokunjalo akula kuphepha okukhona ngesikhathi somumo nje ongazenzanga. Sikhangelela ukuthi kulungiswe ingxazi, kuphume le ngxazilulo. Kungaphuma le ngxazilulo kulula ukuthi sibekwazi ukuthi ukuphepha, ukuthula lokuhlaliseka kuhle kwabantu kuzabe kumgceke. Okunye okwesibili, nxa sihamba ngalesi simo esibuyela sikiso, kunzima kakhulu ukubakwazi ukuthi ingxaki vele bezikhona zizacazululwa yini, njalo zizacazululwa mbani.
Selikhulumisane la yini uhulumende limbhalele yini, kukanti isikhathi leselikhuluma ngaso siyenele yini ukuthi abantu babekwazi kuseselesikhathi lalaba abanye ababalisi bengahambi ezikolo besamelele ukuzwa impumela yomkhankasoyo?
Uhulumende ngiyokhulumayo, nxa ekhona uhulumende ngiyokhulumayo ukuba uzilungiselele ukubhekana nodlame olungaba khona ngendaba yokungani ungacaci kwempumela yokhetho. Isikhathi sivele sihleli sikhona, sihleli singekho. Sinenge indlela zokuthumela imibiko ukuthi abantu bazi ukuthi ukuvula kwezikolo sokuhlehliselwe emuva. Ngokunjalo akusiyo ndaba enkulu ukuthi siyinake kakhulu ukuthi isikhathi sikhona yini. Akusimkhankaso wethu sodwa ukuthi kulungiswe ingxabangxoze kwelokhetho. Kungumlando wabantu bonke, kuyisifiso somuntu wonke. Ngokunjalo akusimkhankaso wethu sodwa, umkhankaso wabahlali nabantwana beZimbabwe.
Lo ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeliso manyano olwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-ARTUZ esixoxe laye ecingweni lapha e-Studio 7.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawafo wembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Kwezemaphandleni, inhlanganiso ezibona amalungelo oluntu zithi zisola inani eliphansi labesifazana abaphatheke kukhetho olwedluleyo ngoba lifeze sobala ukuthi balokhe bebandlululwa ngisho lasemabandleni abawasekelayo. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esabelweni seMathebeleleni North kunqobe ababili phakathi kwezihlalo ezilithumi lantathu kwabakade bekhankasela ukumela izigaba edalele ephalamende. Kwathi elizweni lonke kwanqoba abangamathumi amabili lanye phakathi kwezihlalo ezingamakhulu amabili lengxenye 220. Omunye wabanqobileyo esihlalweni seNkayi North eMathebeleleni North njalo engumphathi ntambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane kuhulumende unkosikazi Sethembiso Nyoni uthi ulokudana ngoba abesifazana basahanjiswa nyovane.
Ngiyadana kakhulu ukuthi lokho sibuyele emuva sihamba nyovane abanye besiya phambili. Khathesi ngikhuluma so, out of 220 amaseats akhona eZimbabwe kumaneje ukuthi kungene omama abayi 21 kuphela. Emat North singene sibabili, thina sasikhangelele ukuthi sibe ngu 4.
Umbono kankosikazi Nyoni usekelwe ngunkosikazi Senqobizitha Nyathi owenhlanganiso ye Betterman Foundation othi phezu kwembadalo ephezulu eyokuncintisa kukhetho abesifazana bancindezelwa ngobulili babo njalo labadala kabadedeli abatsha.
Bakhala njalo ngekota system ukuthi nxa sebekumaphathi lapha uzwa bokutholakala ukuthi bona ukuthi bafilwe njengama players like their male counterparts. Kuba nzima ngoba bona uyeza kuthiwa linantsho lile quota system.
Unkosikazi Sandra Gama owenhlanganiso ye Girls Table uthi akufuzanga amabandla eyame kulokhu.
A few months back when the musician Sandra Ndebele decided to contest Kukansu Gobulawayo, you know, the attacks that she was getting, the gender disinformation that was being targeted at her, it was really so bad. So such things, they really put off other women ababe aspire ukuthi labo bethi have an active political life.
Osanda kukhethwa ukuthi abe lilunga le-Senate emele iMathebelele North ekubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Joel Gabuza laye uthi iphutha bayalibona.
Ngibona ngathi singazama nje lapha nxa sesikhethana sibe lo lendlela zokuthi sifake nje inani elithize kumbe iziqondiso ezithize eziza kwenza ukuthi omama bebe besukumele phezulu bebe phambili ukuthi bengene ezikhundleni.
Kodwa umgcini sihlalo weMathebelele North kubandla lezwana uPF njalo engumphathi ntambo kuhulumende kulesi sabelo umnumzana Richard Moyo uthi okunye okubangela ukuba inani labesifazane liqhubeka lisehla yikwesaba kwabo ukuncintisana labesilisa.
I think nxa ukuthi ama-parties lawo engavumela nto kube lamanye ama-seats abe reservele omama akhontestane omama bodwa lanxa ekhona le women's quota, ngibona ngani kungancedisa kakhulu kakhulu.
Unkosikazi Nyoni wengeze wathi ngobungcitshi babo laba kufuze njalo befakwe kuma-economic programs ukuze bethole imali zokubhalisa e-nomination court kukhetho oluzayo sebephatheka kwezamabhizimusi.
So way forward, akube nilama-policies aqinileyo, kube ne-political will evela emaphathini atshiyeneyo.
Kukhetho olusanda kwedlula abancintisi edalele ephalamende bebekhokha imali engamadola ayinkulungwane $1,000 okubangele ukuthi abaningi behluleke ukungena. Inhlanganiso ye-Women for Leadership and Political Excellence ithi inani labanqobileyo laba kalihambelani lokwalotshwa yi-SADC Declaration on Gender and Development eyaphawula ukuba kuzihlalo lezi ezingamashumi amathathu ekhulwini 30% zizanikezwa abesifazane kumazwe abo. Kodwa kwele Zimbabwe inani leli limela kuchumi okubalela ngitsho labamele uZulu kumakhansila. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lonkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu njalo obe lomkhankaso wokuthi abesifazana bakhuthaze umndeni wonke ukuthi ubhalisele ukuvota. Asizweni umbono wakhe ngokhetho olusanda ukuqhutshwa lenqubekela phambili kulandela lolu khetho.
Sizokuqhubeka sidubeka ngoba abantu bezekhandelela ukubana kuzaba lontshintsho. Abadala bayadubeka, siyahlupheka elizweni leli, okusho ukuthi lathi singabantu besifazana nesikhandela ukuthi abantu abasebenza bathola imisebenzi, maybe kube lontshintsho, ama-investors abuye ezweni, kube ne-stability such that abantu bakhona ukuphila impilo engcono, imisebenzi ibe khona, abantu babe leholo elingcono. Lokhu kubuhlungu kakhulu kithi kwabesifazana, akusiphathi kususa ubuhlungu.
Kodwa kubuhlungu kithi ukubana abaningi behlulekile ukubana ba vote ngenxa yokuthi babethi manxa besiya kuma polling station ngosuku lokuvota bafice amagama abo engasekho.
okutho ukuthi ayesentshintshiwe aphosela kwezinye indawo lapha babegcine khona besenza i-check-in babezithole ukubana bakulewa ma-station kodwa ngosuku lokuvota bafica ukubana sebentshintshiwe lokhu kubangela ukuthi abaningi bagcine besehlekile ukuvota cause basebebhoda sebedinga amabizo abo ma-station athiyeleyo ngikhuluma nje nakule station esiyi-1 engafakaza kiso ukubana ngaso wathi ku-check-a amabizo abantu babeyi-300 and something but ukuthe ngesuku lokuvota abantu bakhona basebeyi-500 okusho ukuthi abanye abantu babengazazi ukubana bakuleyo polling station kodwa ngosuku lokuvota basiga basekuleyo polling station okutho ukuthi kwamanye ama-polling station basebesusiwe balethwa lapho so abantu bagcine beqeda usuku lonke bebhoda bezidinga ukubana bengabe bekwapha ama-polling station lokhu kubangele ukuthi iningi ligcine lihlulekile ukubana livote njalo lesikhathi okwavulwa ngaso ngosuku lokuvota sikubonile ama-polling station kwakuthiwa azavulwa ngo-7 kodwa ngosuku lokuvota wafica ukuthi ama-polling station naye esevulwa emini abanye ngabo-10, 11 abanye-12, 1 ngendaba zokuthi kwakungena ama-ballot papers lokhu kuphambanisa abaningi kakhulu cause abaningi bagcine behlulekile bayamaka usuku lonke bagcina bekhala labantu sebekhathele ekuphendukeni kwakuthiwa ama-polling station azavulwa kuze kube sebusuku abanye bagcine behlulekile lona ukuhamba ngobusuku lokhu kubangela ukuthi abaningi asebenesifiso sokubana bevote bagcine behlekile ukuvota okunye njalo abadala abakhale ngakho kakhulu ikakhulu emaphandleni lapha yikuthi bakhale ngokuthi bekulokuthisela thize esingakubiza sithi i-intimidation kwabantu abavotayo bathi bekulabantu akade behleli phandle babebandla lezanu PF akade besithi ukuze sibone ukubana uvotele bani bokufuze udlule ubhalisa laphana uthole lokuthi uvotela bani kumbe uvotele bani ukuze ube ngumuntu othembekile ebandleni kubonakale ukubana wena uthembekile ebandleni kubangela ukubana abantu bengaphatheki kuhle ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyabe sebandleni ithize but engelanjabulo cause yasekhaya kulokhu kuthiwa le-intimidation enkulu nokuthi manxa ungasoke ebandla lezanu PF ngeke uthole izinto okubangela ukuthi abadala bebengabezanu PF ngamakhadi but ezenhliziyweni bebengabantu abangasiwo bebandla lezanu PF njalo okunye futhi esikuzileyo emakhaya yikuthi abaningi bebethi manxa kuthiwa uvota ukuze ubonakale ikakhulu ebandla lezanu PF ukuze ubonakale ukubana uthembekile ebandleni okuthiwa noma ungumuntu okwazi ukubhala kodwa uzenze impuphuthe umuntu ongakwazi ukubhala ngibuze zempuphuthe umuntu ongaboniye kumbe uzenze umuntu oyisigogathize ukuze ube yi-assisted voter eku-assisted voter fanisa u-assistwa ngumuntu webandla abe sebona ke kubana uvotele ngakho uvote kahle laba abangena voda kuthiwe abathembekanga and ungavele ukunanzelele emakhaya izanu PF icine iwina kakhulu ngenxa yakhona lokhu ekuwineni izanu PF lokhu akutshengisi i-true reflection yezifiso zabantu izethu ayisazwakali ukubana ama-V11 iwakhiphe ukuze abantu babone bakhonfeme ukubana upresidenti owuyileyo
leyo-ke kuyingxoxo lonkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu obe lo mkhankaso oholwa ngabesifazane okuthi ikhuthaze imindeni yabo ukuthi ibhalisele ukuvota asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane
Yesilichi okwesikhatshana ezandleni zika Chris Gande we-Studio 7.
Lingalitshona njani izolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Methuseli Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe
ye ikhabhinethi ngithemba siyazisonke ukuthi ibunjwa ithathwa kuma MPs akhethiweyo kuzothi ama MPs lama senator kuzothi njalo kulaba ngu-5 abanga kule nani elithize lingafakwa ngu-president nxa ngithi ngiyananzelela kuzamela akhethe icabinet yakhe kulabo abanqobileyo ebhalansa ekhangela ngama-region kodwa ngibona uzakhetha abaningi bavele kulawo ma-region mbe kulawo ma-province athe avotela kakhulu izanu PF xa ukhangela ikakhulu ngapha emathebeland kobulawayo ayiphumangala lutho ngithemba lutsho ukuthi lo senator oyi-1 kuphela u-MP0 uye emati north lemati south kuphose kwaba ngutshikile okubhanqa kutsho ukuthi ke balutshwane abangapha nxa kule nhlanhla nxa ethe upresident wafisa ukuthi abhalansi bangaba baningi abazangena kodwa ngokubona kwami uzazama ukuthi abisele icabinet ukuthi aqhube inhlelo imisebenzi ade vele iqalile ngimkhalela ukuthi umuntu onjengoprofessor Mthuli Ncube kuzotuza kubeke sezi malini ngoba kuzotu ngezi njela uwe mbona yene sebenza kuhle njalo uwe se kuchwa hile njo uwe ntuwa mkoni kutiba kukambisa njalo lakona hapo nje kubo ama ministra lao ama fezi o defense angiboni kukukuga kakhulu kota baneni abacha abakhethiwe abancane inxeba bazangena bebe ngama deputy minister abanye njalo bazangena bebe ngama minister ngoba abanye lizakhumbula ukuthi ezinye ingongonono zahle zadliwa kuma primary so ke izabe icabinet ehlanganisa abantu ade inkaba ezindala lamajongosi ngoba akula ndlela angathi upresident alahle abantu akade vele sebenza lapho kodwa futhi kumele asondeze laba abancane labo bebe kuma deputy minister abanye bengene kuma minister
nxa sikhangela icabinet ebikhona ungathi icabinet ebingayenzi kuhle umsebenzi na ikakhulu nxa sikhangela ukubana umnotho welizwe uqhubeke ungani awuhambi kahle bakhona yini kade bengakhethwa beyenza umsebenzi ongcono
ye ungakunanzelela bekungathiwa kulobunzima kwezomnotho welizwe kodwa sithe siyaphambili sokusiza ngapha indaba yokuphela kwamandla kwemali abathi i-red bebengathi besebekutholela indlela yokuthi bakubophe kungahambi kume kunjalo ukhale futhi ama price kade sibe wabophile lawo singathi price stabilization uthi ukuthi ukukwenelisa abakwenelisa sokuyikuthi ke nalezo sikhathi injongo yabo kuyini kunzima ukuthi into zomnotho ukuthi uthi bayehlule kambe bayenelisa ngoba ngakhala amanye ama report kaya ukuthi i-economy yakhula ngabo 7-9% ngomnyaka ukuthi i-economy yakhula kuphinde ukuthi ama export akhula besikhangela futhi o-tourism tourism bayakhula ukhayela agriculture yakhula lonyaka kuthiwa umumbu nenga kakhulu ukuthi sizase sithengisela amanye amazwe ukhayela ezokulima futhi owheat ingqoloyi last year for the first time ngeva kwesikhathi eside saba lesurplus lakathi ezikhaya bayalima futhi yezona inhlelo zikhanya ngezinye indlela bezihamba kuhle kodwa uhlupho ukuthi lapha drivele bekususa khona okwasekuwe kwasika khona bezokuphansi kakhulu so ke kuyadingakala ukuthi bakuqhubeke uhamba ngaleyo ndlela kusiba ngcono kusiya phambili
allo ke ngumnumzana Methusele Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani.
Wezemidlalo, intasezindaba yethu Joseph Njanji usethulela okwenzakala emdlalweni wenguqu kusigaba seCastle Lake Premier Soccer League.
Imidlalo yesigaba seCastle Lake Premier Soccer League ingene kuviki yamachumi amabili lanye namhla njalo imidlalo edlalwe namhla iphele kanje ngaseluveve iqembu lebulawayo Chiefs libe ngutshikilo bhanqa 1 ka-1 lile FC Platinum ngasebhatha iqembu leshesham litshayele wange nge 1 kanya iqembu lesimbabora libe ngutshikilo bhanqa 1 ka-1 lile yada ngasebaobab iqembu leCranbourne Bullets linqotshwe nge 1 kanya ngeleDynamos ngasenyamunga iHerentals itshaye ngezi Platinum Stars nge 2 ka-1 ngasemandaba ukuthi iqembu leManchester Diamonds linqobe leGreenfield ngetuganya ngasekipo kusasa ngensonto iqembu leIslanders izemukela eChicken Inn enkundleni eBarber Fields njalo umqeqeqi weqembu leBoso uBarter Mabrito uthi kuza kubancane indawo emagumeni.
We know that will be a tough game, but they also know that will be tough to them. And
siyakwazi ukuthi kuzabe kungekho lula kodwa labo abeChicken Inn bayakwazi labo kuba lathi sizabe singadlanga ngokujana. Siyakwazi ukuba bake besibukele njengoba lathi ke siyake sibabukele kodwa lokhu akutsho lutho ngoba sobabili silakho kuntshintsha okuthile esivame ukukwenza.
Iqembu leIslanders linqotshwe okwakuqala kumidlalo yeligi ngempela viki edluleyo kodwa umqeqeshi weqembu leChicken Inn uPrince Matore uthi lokhu akutsho ukuba seliphenduke umthathuzwa.
We cannot say they lost and they are down.
Asingeke sithi ngoba benqotshiwe ngempela viki edluleyo sebehle belahla imbeleko ngokufelwa. Kodwa ngikhangelele ukuba lo mdlalo uza kuba nzima ngoba phela yibo abahleli phezulu kwendlalane emiklomelo umdlalo phakathi kwamaqembu asuka edolobheni elilodo ivame ukuba nzima njalo iqembu elizadlala ngokuzimisela yilo elizanqoba.
Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa ngensonto iqembu le-Triangle lizadibana lele ze-PC Kariba ngase-Gibo, ukuthi iqembu le-Capes United lizadlala lele Black Rhinos ngase-Bata. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu lamhla silomculi kaMasikandi odabuka eNkayi uzamculo, yena ohlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi lomhlaba, kunxoxwa iqhobe lo ntungameli Nkomo we Studio 7.
Shuzlanda ebankomo yasanda, Shuzlanda ebankomo yasanda, Shuzlanda we ebankomo yasanda.
Ngiyabingelela emsakazweni omkhulu iStudio 7, phinde ngibingelele abalandeli bakazamculo. Igama lokuzalwa nguCalpinius Mandla Gumede, ngizalwa eNkayi emahlabathini kwesikasibangelizwe. Ngingasho ngithi emculweni ngiqale ngo-2018, bese nesinye trekhi engiyenze lo nyaka ngihamba nomazakhelo kwakhe enesihloko esithi Kochitheka Igazi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kusho ukuthi abafisa ukuthola umculo kaZamculo bangangiwhatsappa kule number ethi 063 417 516, iyona inamba kaZamculo lela engitholakala khona. Kanti-ke naku-YouTube iyatholakala labayana, ungathi isikhukhula saseNkayi uzokwazi ukuthola ingoma ethi Sikhiye Senkululeko, yiyo yodwa esengikwazile ukuthi ngiyifake.
Ubatshiyela waphi amazwi abalandeli?
Amazwi engiwatshiyela abalandeli bami ukuthi ngiyabathanda kakhulu, sengathi bangaqhubeka bengixhasa bengaphuna amandla. Lo nyaka ngeke ngiqinisekise ukuthi izophuma i-albhamu, kodwa ngiyobona ngakho sekwenzekile ngoba ngibhizi njengamanje ngizama ukuthi ngihlanganise khona ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze i-albhamu. So uma isizophuma ngizobazisa abalandeli.
Yeah.
Lo ngumculo bye bye bangane okamaskandi odabuka inkayi uzamculo yena ohlabela kwele South Africa isimzo ixoxa ngedlalade lakhe lakuqala elile sihloko esithi lomhlaba singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebizikhokhela iningi libheke ngabomvu ukuthi kuyowela ngaphinduku loxakuxako kumpumela yokhetho. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.